thina njengeGqeberha sifuna ukubonga ama-citizen eGqeberha ngokuthi ivotela kakhulu ekunzimeni bokubani izanu sebi ifuna usebenzisa i-violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthisosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana siyegampena kodwa ukuthola almost 5,000 votes kese ngicela ukubana-ke i-support yethu iyaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 nakoiminyaka-ke ivoti yona le eyithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo le i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi so siyabonga abantu ngokuzisekela siyabonga abantu ngokuzivotela sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi le free blames kuyinto-ke okanye silungise free indaba yama-reform sikhuluma-ke labantu basesadiki le-african union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 ulungise-ke indaba zama-reforms ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi ngaba nabantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1,400.
Ye ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu akuladlakela okade lukhona liyakhala
njeudlakela liyazakala ama-journalist atshaywa abantu bethu balinyazwa asonto yokukhalakhala into esegqekeni ubani izanu pefu nxa isiphake khoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenza kwabo siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betshaya abantu hafulive lokuhlive yikwenza kwabantu bezanu kodwa thina loo sizikusimise ukubana kube nembuquko elizwe
pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
sisiya phambili sisadeclare singama-peace ambassadors ukubana kulungiswe indaba yokubana-ke abantu bethu-ke bevikelwe ikakhulu-ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu-ke azawe bethedise ukubana-ke kube lokuthula njalo-ke lokubana-ke izanu bethu ungasebenzisa i-violence emakhaya.